Amalungu ebandla lezano phepha ngqotho ukhetho lomaprimary ezansi emandebeleni agoqela umnumzana Bedi Nkonqube ebehleze khalaza ngokuthi ukhetho kaluqhutshwanga kakuhle njalo kumele luphindwe. Bebe sithi njalo amanye amalungu anjengomnumzana Umphile Marupi bekungamelanga angene kukhetho ngoba engekenelisi iminyaka emihlanu ekubandla lezano PF. Iningi libikwa lisele libambiwa ngaphansi lapho kumenyezelwa ukuthi uNqube sezancintisa endaweni kamarupi emhlanganweni okuqhutshelwe emahofisini awebandla lezanu-PF izolo. Umarupi uthi umiswe ukuncintiswa kukhetho kungelasizathu kodwa kathandanga ukukhuluma kabanzi ngalolu daba esithi kukhulunywe leziphathamandla zezanu-PF. Umgcinisihlalo wezanu-PF ezansi emandebeleni umnumzana Rabelang Tweni uthi amabizwa labo abazamela ibandla lezanu-PF kulo mhlubulo avele eHarare njalo ngeke achaza ukuthi elikaNqube lona lingene ngaliphi. Imizamo yoxoxelo nobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla umnumzana Obert Mpofu iyehlule. Iningi eGwanda South libikwa lisidla amalahle ngenyathelo elithethwe yiZANU-PF lisithi alisoze limvotele uNqube. Kulo mbiko subhode enkundleni yokukhulumisana ebulenjini eWhatsApp okhuthaza uZulu ukuthi avotele ilunga le-MDC Alliance eGwanda South othi azitshayeleni ibhola ehlathini njengoba abanye besithi ibhora Msango njalo yethesa uNqube umlandu wokugoqa izandla eminyakeni edlula amathumi amabili esephalamende. Ocubungulezo mbusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi indlela amabandla ezanu-PF kanele le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa aphathe ngayo udaba lwamaprimary kuveza obala ukuthi intando kaZulu kayilandelwa.
Sekubonakele ku-MDC lakuzanu ukuthi ama-primary ama-branches ayakhetha usibani bani utabamele, kodwa uthole ukuthi ama-national officials eparty akukutshintsha lokhu akhiphe lo afake lo. Lokhu kutshengisa ukuthi idemokhrasi iyasilela kakhulu kuzanu-PF laku-MDC. Into edanisayo ukuthi manje pho abantu bazakhetha ngaphi ngenxa yokuthi i-opposition le-ruling party bakhanya ngathi bazimbila zantabanye nje.
Kubikwa kulo ngungezwanani kumanyano ye-MDC Alliance lapho amalunga we-MDCT abikwa efuna ukuhluthuna izihlalo zamalunga awe-MDC egokhelwa ngumnumzana Westman Nqube. Isikhulumeli se-MDCT ezansi emandebeleni egokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa umnumzana Eke Moyo uthi bekulokungazwanani kodwa sekulungisiwe.
Loba kulezikhenxe lapha lalapha abanye abakhalayo ukuthi yini mina ngisangenanga kusuke kwangena ubani yena ube yilokhu ube ngamelanga angene ngoba eyilokhu, but engakutsho ukuthi hayi i-primary election isifikile isidlulile abantu sesikhangelele ukuthi siye ku-nomination court. Lawa abavunyelweyo yi-alliance at provincial level bazaba-appointed ke ku-nomination court ngelanga lona lelo.
Udaba lwama-primary lokhu luhlupha kuzanu-PF le-MDCT lapho kubangwa khona izihlalo kungenani lokuthi idale le-nomination court lizahlala kwinsuku ezilithumi ezilandelayo. Unkomo uthi udlakelo olube khona kukhetho lwama-primary luyadanisa.
Inhlanganiso elodlakela kakhulu yasuka lalo kudala iZANU-PF. Into edanisayo yikuthi lolu dlakela ungathi siyathelela amanye amabandla siluthola lawo ku-MDC lamanye amaqembu. Udlakela kakhulu lungathi aluhambisani le-democracy kungenxa yokuthi luyindlela yokwethusela abantu ukuthi bengakhululeki benga-expressi ama-views abo ngokukhululekileyo.
Eminye imbiko iveza ukuba uMarupi uvinjwe ukumela ibandla leZANU-PF ngemva kokubonakala kwembiko abeyibhala enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa ebulenjini eFacebook lapha kade esola abaphatheka kumbhuqazwe wegugrawundi. Ngeviki edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa uke wathinta ukuba bakhona abanqobe ukhetho lwamaprimary asebebumbe iqhinga lokumkhipha esihlalweni sikamongameli besebenzisa amandla edale lephalamende. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Nqube.